ukuthi umuntu nxa esethena wasukuma wazibona ukuthi kulento afuna ukuyayithola esibhedlela, aphiwe lolo sizo kungakhangelelwanga ukuthi wena ulala lobani kumbe wena ulala lobani. Okunye uhulumende akumele akwenze yikuthi ayekele engathi ukuthi ngamazwi akhuluma kubi ayenza ukuthi kube lenzondano lokuyeyisana lokukhangelelana phansi phakathi kwabantu bonke abaphila elizweni leZimbabwe beyizizalwane. Ikhuluma kakhulu ngesikhiwa lokhu abakuthi i-hate speech, okuthi isikhathi esiningi i-hate speech iyayenza ukuthi even laba abanikeza inhlelo kumbe abaqoqa inhlelo labaphiwe umlando wohulumende ukuthi kube yibo abanika ama-services abantu balalele lokhu kakhulu okukhulunywa nguhulumende okuthiwa i-hate speech. Isikhathi esiningi sikubonile ngesikhathi abantu bekhankasela amavoti kuthiwa khona gay and lesbian bazaqunywa amakhanda. Kambe kusuka kube lula yini for umuntu oyigay oyilesbian ukuthi aye esibhedlela afike azibike kuhle athi ngidinga usizo olunje ngingumuntu onje ukuthi athole usizo na?
Kungani kufanele umuntu azitshe ukuthi yena uyisimo bani, ubandlululwa njani, umuntu babekwazi njani?
Kuqakathekile ukuthi umuntu azichaze, senzela ukuthi inhlelo eziphathelane labantu bobulili lobesiqhuda ngabo ziphiwe abantu abayibo. Zinengi izinto uhulumende angazinikeziyo abantu bobulili lobo kumbe ezingekho ezingatholakali lula elizweni. Kulalokhu abakuthi ngesilungu ngama-dirty dimes, esingakuthi nxa siqathanisa kuyafanana nje lamakhondomu angasetshenziswa ngumama ababili abaya ecansini bobabili. Ama-dirty dimes asoze into ongazithola ezibhedlela kumbe ama-pharmacies aseZimbabwe. Ngakho-ke umuntu ongumama oyilezibe nxa esesike wabika kunika laba bezempilakahle ingqobe.
Uhulumende uyakakhangele abantu bobulili laba esikhuluma ngabo bebodwa njengendlela akhangela ngayo abalobugoga kumbe abantwana kumbe asebebadala?
Uhulumende uyakhangela kodwa ilihle akhangela ngalo ngelencwala. Uhulumende ukhangela okhuluma kakhulu ngabantu bobulili laba nxa ethethisa. Sikubonile futhi ngesikhathi kubhala isekelo sombuso welizwe kuthiwa khona izitabane obaba abalala ubaba omama abalala umama kabavunyelwa singabafunini elizweni. Yikho lapho uhulumende avula khona amehlo avule lo mlomo aqalise ukukhuluma.